Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguquko selidlulele kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kule Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli liqeqetshwa nguRosemary Mgaza lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleMalawi nge-2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kweleMalawi uphele amaqembu lawo engujikilobhanqa 1-1 kwathi ngomgqibelo wedluleyo iqembu leZimbabwe linqobe nge-1 kanya loba linqobile. Iqembu leZimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokozisa abalandeli balo, kodwa uMgaza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho esokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneleyo esokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba sepreliminary, sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Silethemba lokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxega khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leEthiopia ngenyanga kaMbimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kweleBotswana leleSouth Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leMathebeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana leRangers kumidlalo yohlobo lwedlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Limidlalo izaqhutshelwa enkundleni yeQueen Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu leTuskers linqobele Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwedlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nsingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu leTuskers.
Ngolesibili siyabe sidlala leRangers khonapha futhi ama one day ngolesibili angolesithathu. So abafana babekhona futhi khonapha siyabanxusa ukuthi bebuye bezobasupporta.
Nyakenye iqembu leTuskers linqotshwe kufinali yomncintiswano we-one day linqotshwa ngele-Eagles kanti yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano we-2020. Ngimele studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.